Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 3 kunhlangula 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
yona le yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi iaphilile eyaphanyekwa iJSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe.
Umongameli Mnangagwa sekhethe abahluli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malaba elokweyisa inkantolo namuhla.
Into kaKambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi segcekeni.
Ibandla leMDCT lithi lanxaso kutheni umnumzana Kambarami kasoze abuyele esikhundleni isokuba ngukansila wakobulawayo. Akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kwengeze inani lasebefunyenwe bele coronavirus laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,031. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,599. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lumkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezine 4,239. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 682,242. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 357,972. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umcimbi weBulawayo Arts Festival oqale izolo kuleli dolobho njalo ogqitshwa ngomgqibelo. Umnangagwa ufike koBulawayo izolo ngendizamtshina ehamba lomphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomphathintambo obona ngezomvikela unkosikazi oPhamochinguri Kashiri. Abanye abaphathintambo abathile bebevele sebekoBulawayo. Umqondisi weBulawayo Arts Festival umnumzana Simon Mambazo Piri uthi umcimbi lo uzaqhutshelwa eNational Art Gallery kanye laseLarge City Hall. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esekhethe abahluleli bedale leSupreme Court abatsha abayisithupha ababalisa uJustice George Chiweshe, uSamuel Kutka, Joseph Musakwa, Alpheus Chitakunye, Hlekani Mwayera kanye loJustice Felistus Chatukuta. Abanye babahluleli laba yibo abalakho ukuhluza udaba lukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba yena ophikisa isinqumo sokususwa kwakhe esikhundleni iHigh Court. Inkundla yeZim Life ithi abahluleli laba balakho ukufungiswa namuhla. Kusenjalo iHigh Court namuhla izahluza olunye njalo udaba lukaMalaba olokuthi weyisa idale ngokubuyela emsebenzini lanxa nje lenkundla yayisimsusile esihlalweni. Umamangala kulolu daba ligqwetha lenhlanganiso yeHuman Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika. Sibuze igqwetha umnumzana Machobana Ncube ukuthi ulubona njani udaba lokukhethwa kwabahluleli beSupreme Court laba abatsha.
Ngendlela udaba lukaMalaba olumi ngakhona, khona lokhu ukuthi akubotshiswanga yena yedwa, kubotshiswe wonke ujaji oweSupreme Court. Ngibona ukuthi yona leyi yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi i-appeal le eyaphanye kwa JSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi ikhangelwe ila majaji amacha angabe eza phanyekwa esikhundleni ngesikhathi shane sizayo njoba umbiko ukhanya usijo njalo. Kodwa inkinga yile inkomo, nxa amajaji lawo esethe afakwe ofisini esengama Supreme Court judges, labo sebele nkinga ukuthi ngabantu abakhangelelwe ukuthi bangaba ingama beneficiaries amendment yona le evele ihlupha. So ngendlela abazaphatha ngalo udaba nxa ukuthi bengavumelana le appeal leyo, abanye bangasola bathi ngoba labakhangelela ukuthi bengezelelwe ama terms of office abo. So ke ibanzima ngaleyo ndlela indaba yakho.
Sibone kusikhatshana esedluleyo umphathintambo wezemithetho uZiyambi Ziyambi ehlambaza umkhokheli weHigh Court uChiweshe. Yena osesusiwe esikhundleni sakhe laye wafakwa ezingeni eliphezulu. Bakhona abathi ususiwe kulesi sikhundla uChiweshe ngoba ubengafunakali, ubebonakala njengesitha sikahulumende kaMnangagwa. Ungathini ngalolu daba?
Lama statements okuthi wakhulunywa Minister of Justice ngama statements impela angamahlanga esingathi process ethi afana lokuthuka idale okuyinto engahlanga sibili umhlaba wonke jikelele, ngoba fuzwe ukuthi silandele izinqumo zonke zethulwe lidale. Nxa ungavumelani laso yikho kule indaba yokuthi umuntu yenelise ukuthi aphikise ngokufaka isicelo kunkantolo ephezulu. Asazi ukuthi uChiweshe ususelweni eHigh Court eswe Supreme Court, esingakutsho ukuthi on the face of it promotion. Ukuthi kulezi zathu ezithize asingeke sikwazi ukuthi zingaba khona lezo zizathu. Nxa zikhona kusho ukuthi zizaphuma ngokuya kwesikhathi. Kodwa ngibona zathi nxa sinanzelela isekelo sombuso i-amendment number 2 lay, upresident yena ehleli uyazidecidele ukuthi ngubani angamkhweza from iHigh Court amse Supreme Court, from a Supreme Court to a Constitutional Court. So asazi ukuthi i-criteria yakhona ebeyikhangele yiphi. Yikho sokusenzakala yikhwe isinqumo isekelo sikahulumeni esenzwa ngo-2013 esasingavumelani lakho ukuthi upresident utehlele eyedwa avuke sokulama judges awa appointed. Yikho bekule i-system yona leyana yokuthi ama-judges uze kwenziwe ama-interviews ukuze uzulu laye abe lokusuthise ukuthi ama-judges lawo nxa efakwe ezikhundleni for sure ngama-judges aqualify.
Namuhla inkundla izahluza udaba lokumangalelwa kukaMalaba phezu kwecala lokuthi weyisa umthethwandaba. Ubona izala nkomona?
Into ekhona baba Nkomo yile nxa indaba izangena enkantolo siphanyekiwe eqinisweni asivunyelwa ukuthi sifake imibono ngaleyo ndaba. Kule ndaba enje kulabanye abathi nxa umuntu kungethulwa isinqumo asiphikise ngokuphanyeka iapili enkantolo ephezulu i-decision lana ayichallengeayo iyabe isuspended. Kulabanye abatsho njalo ukuthi in this case the declarator is not suspended. So ngibona zathi kuhle ukuthi silodabo lunje ngoba luzachaza kamhlophe beke obala ukuthi iposition yomthetho ithini exactly.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende wakhe gabalani lokwenza le mizamo yokugebha amathambo kamuyi umnumzana Robert Mugabe ukuze ayengcwatshwa kutsha emathuneni eHeroes Camp. Umoyo utshele intathelizindaba eHarare izolo ukuthi labo baluzwa kumaphephandaba lakumisakazo loludaba njengaye wonke umuntu. Induna yalapho okwakhe khona uMgabe uZimba wagweba unkosikazi Grace Mgabe inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili esithi wephula isiko ngokungcwaba umyeni wakhe emzini wakhe. Unkosikazi Mgabe wayemele ayethonisiswa ngeviki edluleyo kodwa kazange aye kulinkundla ngoba ebikwa engaphandle kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thande kuzintimkandla.
Uhulumende angacatsha ngomunwe athi kalani lakho lokho. Icala vele ngumphiko womlomo lichoba bavala nje into esegcikeni. Induna uZimba usengumgezelwa eqinisweni ukuthi ngale ngasese ngale kwendlebe zabantu kukhona abamnyenyezela khona ngoba kalawo amandla okuyabeka umuntu eHeroes Acre abakhe abantu ibona bana endaweni engaphansi kwakhe kozwi.
Kuyahambelana yini lesiko lesintu ukuthi induna iyekuthi emuntwini akugejwe isidumbu? Kuyake kwenzakala yini khona?
Ngokwazi kwami ke ngesiko lesintu ye amangcwaba ayaphandwa kodwa aphandwa ngabathakathi kuphela ababe befuna ukucuya isidumbu leso esiyabe silapha. Kakubula muntu ongaphongusuka nje athi uyaphanda ingcwaba. Ngitsho ngesiko lesintu lakho ke siyakwazi ukuthi nxa kumele umuntu aphandwe ngezizathu ezijiyeneyo indaba ehamba enkantolo kumbe emakhoti kuthi omagistrate labanye omantshi labehlula abanye banike isinqumo ngezizathu eziqinileyo nxa kumele umuntu aphandwe. Umuntu kaphongukuphandwa nje akulasiko elake lathi umuntu kaphandwe. Ngiyake ngixoxe nje labanye abesishoneni njengoba kuyinto evelela khona le labo bathi abakwazi khona lokho.
Ngicela ukuthi udaba lolu ubona kuludaba lokuthi kufunakala le intonga ekhulunywayo yini?
Angiboni inye into engafuneka ngaphandle kolutho olunakanelwa ukuthi umgabe wangcwatshwa lalo njalo lolu lutho lungatholakala engxenye luzasiza abanye abathize ukuthi mhlawumbe bakwazi ukukhokhela kumbe babambe indaba zelizwe ngcono kulalokhu okukhona. Kanti angithi ngithe mina abathakathi phanda amangcwaba njalo babe besenzela ukucuya ukuthi bakhuphe izitho ezithize abacabanga ukuthi zingabasebenzela emsebenzini wabo omnyama.
Umnumzana Thande kuzintimkandla uhlaziya ezombusaswe. Yi Ibandla leMDCT lithi akusilo qiniso ukuthi ukuxotshwa kukaMnumzana Tinashe Kambarami owayengumsekeli kameya wakobulawayo akusoze kusebenze ngoba wayesevele emisiwe ukusebenza lidale leHigh Court ngesikhathi ibandla leli lithatha lelo nyathelo ngomnyaka odluleyo. Ukambarami wamiswa umsebenzi ngemva kokumangalelwa inhlanganiso ye-1892 Mthwakazi Restoration Movement Trust kanye lonkosazana noMalanga Dabengwa besithi kamelanga aphathe lesi sikhundla ngoba wake watholakala elecala. Ukambarami ongukansila ka Ward 3 ekubandla leMDC Alliance waphikisa isinqumo seHigh Court lesi emthethwandaba weSupreme Court wona onqume ngeviki edluleyo ukuthi engaqhubeka ngokuphatha izikhundla zakhe. Kuqhamuke ingxabangxoza emhlanganweni omkhulu we-Full Council Meeting kobulawayo izolo. UMnumzana Kambarami ezama ukuphatheka kodwa wahudulelwa phandle ngamapolisa kamasipala. UKambarami utshele iStudio 7 ngemva kwalingxabangxoza ukuthi wathumela ikhansili isinqumo somthethwandaba esimbuyisela esikhundleni sakhe. Ngokunjalo uthe akufanelanga kube lenkinga ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uKambarami uyazikhohlisa.
Into kaKambarami bakithi uvika ngomunwe into ayaziyo nje ukuthi segcekeni. Umuntu nxa erikholwa akulani lokuthi ukhona mhla walelo langa ngoba incwadi yokuthi usuxotshiwe kuyabe kusaziswa inkundla leyo lakiyo. Edabeni lwakhe incwadi yokuthi usexotshiwe kwakusaziswa idale lekhansile yakobulawayo. Okunjengokuthi njengomuntu olandelayo izehlakalo indaba eyamthintayo laye wabakwazi. Ngoba okuqakathekileyo ukuthi idale nxa selikwazi akusela mhlangano obasemthethweni yena ekhona. Amalunga wonke sekwazi ukuthi akasengwe umuntu obasemthethweni ukuthi ahlale kulelo dale. Abaphathayo okumphathelane lalelo dala okubalisela o-town clerk, okubalisela i-security ye-city council, wonke nje umuntu olokwenza le council yakobulawayo uyabe esaziswa ngalolo daba ngokubalwa kwaleyo ncwadi ukuthi hayi uzibani banyana kaseyiyo ngxenye yaleli dala le-council. Kumbe nxa kuseparlamente uspeaker ebala laphana uyabe esazisa nje idale lonke. Akungeke kuthiwe umuntu nxa engabuyanga mhla lokho kumbe nxa kukhona okumbambileyo kumbe nxa kukhona okumenza angabuyi ngokungabi khona kwakhe isinqumo esika section 127K seconstitution kasisabambi. Hayi waxotshwa whether wayekhona kumbe wayengekho kumbe kwakukhona okwakumbambile kumbe kwakukhona okwaku-10 kuye. Kodwa okukhona yikuthi kayiseyilolunga lekhansilo wakobulawayo ngenxa yokuthi waphuma ebandleni elamhambisa ukuthi abe ngukhansilo wakobulawayo.
Sesikhuluma ngalo udaba lokususa labo ephalamende elithi bangena ngebandla le-MDCT kodwa sebesithi bakwamanye amabandla. Lokhu liqhubeka ngalo yini kumbe lisamile okwesikhatshana?
Ukukhitshwa komuntu ephalamende kumbe ekhanselini asiyonto okungathiwa simile kumbe iyama ngoba izizathu zakhona azikhethi isikhathi ukuthi zenzakala nini. Ikakhulu into eyayenze ukuthi abantu bakhitshwe kwakuludaba lokuthi bayabethe bona sebetshile i-MDCT eyiyo eyabathumeza kulezo zikhundla.
UMnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umnumzana Patrick Chinamasa nguye osephethe isikhundla somqoqi wenhlelo zezanu PF ngoba obekulesi sikhundla umnumzana Victor Matemadanda esesiya kuba ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ithi ulimi lwabathwa eZimbabwe olwetswawo lusengozini yokutshabalala ngoba abanye babantu abalitshumi kuphela abalwaziyo bakhanya bengelantshunkuntshi yokulufundisa abanye. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nalabo sebenza labo nginishayela izandla mpela ngithi niwuphethe umsebenzi niwuphethe impela ngoba nisinikeza okuyikhona okufudumeza imizimba yethu nezingqondo zethu. Lana ukhuluma bezinyanele silo izinyanele akomcetshwa. Ngilapha ngithi mina lafa phinde futhi elihle sibhekile kwezemfundo kukhona sokubuyile njalo sebekushilo laba bantu abasibulalela imfundo yakwethu bathi bona kunabo abazobhala amazamanishini kuona lo nyaka kuna 30% ezo assessa othisha abafundisa izingane zethu bese kuthi i 70% seyabuya khona ngale ezimakwa khona kozimseki lapho manje ngiyasho ngithi mina ngenxa yendlela othisha abadistributwe ngayo okushukubana kwela komthwakazi siyovele singatholi lutho ngoba sifundiswa ngothisha babuya kwezinye inhlangothi kanti kanjani imfundo bani ebephathwa ngalindlela ukubana kuyethwa uthisha uzoba huye omaka ifinali kuthwa kuna 30% ezo aseswa uthisha according to imfundiso kade iyenza umntwana kumbe behavior ebisenziwa umntwana bese kuyahlanganiswa lelo nalokho kubuya ngale i 70% ebuya kozimseke lapho ke ngiyayibona ukuthi seyingeyinye i strategy yokubulala imfundo yakwele mandebeleni ngoba obothisha abaningi esibaphiwayo lapha ngabaze ukuzoyicindezela imfundo yakwethu nalo manje ithuba labo lokuthi bayicindezele ngokugcweleyo ngoba bazovele behambise ama 5% laba 2% laba 1% vukani bakamthwakazi nibheke kuyeza okuningi uma lingabhekile uma lingakuhlaseli uma lingakumisi kuyeza okuningi ngiyabonga
ngilibingelele basakazi be Studio 7 nonke ngokuyithoba nangozehlika sinithanda nonke basakazi siyazi ukuthi ekhaya kunezinto eziningi ezenzekayo njengamanje siyezwa indaba ka Peter Ndlovu ukuthi iya trend ukuthi umuntu ozomela ukhetho luka 23 ngephathi yabo iAPP lokuyana basakazi bethu nabalaleli yikuthengwa ukusetshenziswa ngoba bebonile emathebeleland yonke ngemigezi ukuthi isibambene siyinto eyodwa so kunabantu abadumile endaweni zakithi abasebenza kudala sebesebenzisa bona ukuthi ikwazi ukubhidliza umthwakazi ungabambani ube yiunite naye umjida uPeter Ndlovu kumele ezinuke amakhwapha ukuthi lento ufuna ukusebenzela apha noma umuntu othunyiwe ezobhidliza isizwe zakithi into yokuqala kumele ezibuze yona nyabonga basakazi
Salubonani, salubonani ku Studio 7 okhuluma uJosephati thina esilesikhalazo ngeZANU PF sizokuthi ZANU PF sithi corona sithi AIDS kuyafana into zoyi-3 lezi ziyafana abantu abanengi iZANU PF asisayifuni abalutshwana iZANU PF bayifuni so kuzima siyacela ukuthi ube iZANU PF nje iyalalela yehle esihlalweni kungene inya ke tudipi but sesifisa ukuthi ZANU PF iphume kuphelele ngiyajabula my audio yami le ngafunda izwakale la kiwo sikhathele ngayo labo labo gawula badla bodwa bazabethi right thina hey sizubuhlungu ngayo iZANU PF iyasigulisa okunye lingabona sesehla imizimba kanti sehliswa yiZANU PF
Studio 7 sanibonani. Ah, umnanga kwalochiwenga insuku zabo ziyasondela. Elokufa madoda liyeza. Nabulala abantu bakithi bechugu ngegugrawundi licabanga ukuthi lina lingumkhulunkulu wezwe. Ah, manje kuyeza kwenu kokufa. Eleni ilanga liyabalwa lokufika kulabana abantu enababulalayo kabuhlungu wabegugrawundi. Abantu bamathebelele ndabantu bakomthwakazi nani bachisele endlini licabanga ukuthi lina ngeke lize life. Uchiwenga lo mnangagwa umfoweni umgabe ukhona ngale ulilindile niyoba batathu bodweni lika satani chiwenga nangagwa mgabe alisiyeni unkulunkulu unkulunkulu wenu ukhona ozolijaja siyabonga
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Ele Cameron lithi selixotsha abemba igolide ngaphandle komthetho abayinkulungwane abadabuka emazweni atshiyeneyo kulandela ukubhubha kwabangamatshumi amane kungozi yesikhukhula. Sokusungulwe uphenyo eUganda olokudingisisa ukuthi ngubani ozame ukubulala umphathi ntambo kahulumende odutshulwe walimala esemoteni kwathi umtshayeli wakhe lendodakazi yakhe bafa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden sekhuthaze isizalwane selizwe lakhe ukuthi zihlanjwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze ilizwe leli lithi linanza uzibuse mhlaka 4 ngenyanga ezayo kube sokuhlatshwe abantu abangena kusilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini i-70%. Kathesi sokuhlatshwe abayisithupha lantathu ekhulwini 63%. Kumazwi awethu le izolo uBiden uthe amakhemisi azavulwa sikhathi sonke kanti njalo kulohlelo lwezimota ze-Uber le-Lyft ezithwala abantu mahhala abafuna ukuyahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona wona ungumbiko omuhle kuqakathekile ukuthi xa kuvele kunomkhuhlane efana lalo kube khona okwenziwayo. Kodwa ke ngilensolo mina ngoba singanazelela khathesi imithi yona leyi engikumbe ngithi amajekiseni onalawa akhitshwayo ukuthi ayiwazahlathwa abantu kukhona abantu ababengakuzwisisi ngawo ngokwenziwa kwawo kungathi mhlawumbe amanye kawala mpumelela enhle nxa esemzimbeni womuntu. Ngakho abantu okokuqala ngabala sisuthise ngamajekiseni lawa ngakho abaningi bayanqena ukuyawahlaba kuqala befuna ukuze kuhlolisiswe ukucubungule kahle kahle ngamajekiseni lawa.
Khona ngapho eTexas ungathi bayahlatshwa yini abantu ngobunengi njalo lawe njengothwala sowahlatshwa yini?
Uthola kakahlabi yena la ingomunye walabo abasolayo ngoba kukhona ongacaci kahle ngalawa majekiseni. Kodwa ngibona ngathi amakhampani lawa alungisela amajekiseni agijimisa ukuthi abantu kabawathathe engazange asinikeza kakhulu imininingwane ngemithi le ukuthi bayenze njani ziwa ngaphi kumbe basitshelela ngama-side effects. Kanti-ke ngapha emhlukulweni we-Texas abantu yebo bayahlaba bakhona abahlaba baningi abahlabayo baningi njalo abangafisi ukuyahlaba mhlawumbe ngithi abangakahlabi kodwa nxa sikhangela ngomumo wezinto mhlawumbe izinto okwenziwa ngazo kuzaba khona indlela zokuthi wonke umuntu agcine sehlabile kuphela bazabuya lamaqhinga ukuthi mhlawumbe nxa ungahlabanga-ke kuthi ukuthi endaweni ezinjengasemsebenzini uyabe usuyingozi kwabanye laba abahlabile bese kuthiwa hhayi hlaba phela lawe ukuze uqhubeke uza emsebenzini nxa ungahlabanga kuthi ukuthi uyabe ungafanelanga ukuthi ube khona lapho kulabanye khona. Amaqhinga njengalawo nje isibonelo lesi kodwa-ke ngibona ngathi ngokuya kwesikhathi baze sibamba sonke sibili esize siyehlaba.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usekhethe abahluleli beSupreme Court abayisithupha abatsha. Ngakolunye uhlangothi, idale leHigh Court lizahluza icala likaJustice Luke Malaba elokweyisa inkundla namuhla. Ibandla leMDCT lithi loba sokutheni umnumzana Dinashe Kambarami kasoze abuyele esikhundleni sokuba ngukansila wakobulawayo. Akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.